isikhathi sesifike ku-half-past six. Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 18 kuzibandlela 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
siyakwazi ukuthi ukukhuluma ngoba uzama ukudinga ukuthi abantu bamamukele bamnike ithuba ngoba bathinika ithemba lokuthi ukhetho oluzayo uza kwenza lokhu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abakwamanye amazwe ekade bengavunyelwa ukuze bona ngokuqhutshwa kokhetho phansi kombuso kaMgabe bamukelekile kukhetho oluzayo.
Abantu eZimbabwe zabacela ukuziyandiziyandi ukuthi ama-reforms abekhona kumele kube khona ngoba kuvele ngokungumthetho kusemthethweni.
Abamabandla aphikisayo basola umphathintambo wezemithetho yena othi akulasidingo sokuguqula imithetho ephathelane lokhetho. Umthethwandaba we-Constitutional Court uhluza isicelo sokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivunyelwe ukuvota zikulawo mazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-Constitutional Court namuhla uzahluza isicelo sokuthi ubambe uhulumende ngamandla ukuvumela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote zikulawo mazwe. Isicelo lesi sikhwezwe izizalwane zaseZimbabwe ezintathu ezivalisa igqwetha elilwela amalungelo oluntu uMnumzana Gabriel Shumba, Lo Sponile Mfumisi abahlala kwele South Africa kanye lomnumzana Darlington Nyambia ohlala kwele Bhilithane. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abemazweni angentshonalanga ekade bengavunyelwa ukuze bona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe kusabusa umnumzana Robert Mugabe bamukelekile kukhetho oluzayo. Lona athi luzaqhutshwa kunyanga ezinhlanu ezilandelayo. Eloba enkundleni yeTwitter, uMnangagwa uthe lolukhetho luzaqhutshwa ngendlela ezasuthisa abanengi kungela kuqilibezela. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga uyasola.
Empilweni okaze kwaba lesele ukuthi nxa lihambe latshontsha kwenye indawo liqhubeke lithembisa ukuthi lizaqhubeka litshontsha. Njalo lokuthi lizaphila ngempilo yokusela isikhathi sonke lithi imali banjiwe lithi lithendise ukuthi into yonke kusukela ngalelo langa elibanjwe ngayo izenzeka ngendlela eqondileyo esemgceke ezayenza ukuthi umuntu wonke akhululeke ngoba ukusela selikumile. Inkulumo kaMnangagwa yena leyi maye sithi yena ukhetho luzaba lukhetho olukhululekileyo olungela kuqilizelana. Siyakwazi ukuthi ukukhuluma ngoba esesithubeni azitholekiso sokuthi usembusweni ngendlela engaqondanga njalo uzama ukudinga ukuthi abantu bamamukele bamnike ithuba ngoba bathinika ithemba lokuthi ukhetho oluzayo uza kwenza lokho. Kodwa uqiniso elikhona siyakwazi ukuthi umhlaba lowu nje awukaze kwenzeka ukuthi lapho abekudu mabethe bathatha umbuso ngale indlela bazithole sebeyibo futhi engathi ngesilungu abamaneja lolu khetho bazithole sebenikeza umbuso omunye umuntu akuvamanga. Akuvamanga ukuthi kwenzeke lokho. Mnangagwa okukhulumayo nje kuyindlela yokuzama ukuthi adinga abantu ukuthi bamamukele. Ngoba uvele udinga ukwamukela. Yikho simbone lokho egijini amazwe wonke eSouthern Africa udinga ukwamukela. Le nkulumo yakhe le ngiyekuzama ukuncenga uZulu weZimbabwe ukuthi amamukele.
Uthi uMnangagwa abakwamanye amazwe ikakhulu athuthukileyo afana labo Melika labo Bhilithane ekade bengavunyelwa phansi kombuso kaMgabe ukuze bona ukuthi ukhetho luqhutshwa njani sebezavunyelwa. Ubona ukuba khona kwabantu laba kusenza ukuthi uhulumende eqhube ukhetho ngendlela na kungela kuqilibezela?
Akutshintshi lutho. Kuyindlela nje yokudlala ipolitics yakhe azama ukwenza ukuthi atshengisele umhlaba ukuthi yena ungani ngumuntu owehlukileyo kulokhu komgabe. Eqinisweni ngesilungu nxa ufuna ukuthi umzwisise ukuthi uMnangagwa uyini, uMnangagwa uyiklone kamgabe but egangileyo njalo eyingozi ngoba umuntu olume phozisa osekelelayo kodwa ebulala siyamazi sonke umnanga ukuthi umbulali siyamazi sonke ukuthi umkhohlisi nje konke okukhuluma lapho yakhohlisa akusoze kutshintshe lutho bangazi babuye bona abantu bathi bazokhangela ukhetho ngesikhathi sokhetho bazaba khona bazahanjiswa kuma trip esithi ngesilungu ngama trip away here no evil you know evil ama trip abayethengiswa ukufanele bakubone bevalelwa ukubona zonke izinto ezenzakalayo kuhlala kusenzeka lokho vele siyakwazi
ukuze ukhetho lube olukhululekileyo olusuthisa wonke umuntu uhulumende kumele eluqhube njani
eqinisweni uhulumende okhona manje nguhulumende ongene ngokungekho emthethweni ngokunjalo ukuze ukhetho lube lukhetho olusuthisa wonke umuntu ukhetho olukhululekileyo olungela ukuchilibezelana bekungaba kuhle nga iSADC namanye ama international bodies anjengabo UN nabo African Union bengaba yibo abangenelayo entweni yonke le bangangenela entweni yonke le bancedise ukuthi ukhetho lolu luqhutshwe ngendlela eqondileyo kuyibo ababonayo ukuthi ukhetho lolu luyaqhutshwa hayi ukuthi uhulumende lo wobuselo onguye ovelo ophakathi owobusela bese kuthiwa nguye ozaqhuba ukhetho ngakade kungenzeka lokhu ukuthi ama-international organizations wonke la engoqambileyo abe yiwo aqhuba ukhetho lolu kungenzeka ukuthi kungabi lokuchilibezelana kungenzeka ukuthi ukhetho lolu lube free and fair okwamanje akuyi kwenzeka lokho vele sikhuluma kunje kudala lutshontshiwe inkulumo kuphela le ekuzama ukuvala abantu amehlo
Umnumzana Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Lanxa umongameli Mnangagwa esithi uzimisele ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo lonyaka, abamabandla aphikisayo bathi ungomkhohlisi nje nanku umphathintambo wakhe obona ngezemithetho, umnumzana Ziyambi Ziyambi esithi akulasidingo sokuguqulwa kwemithetho ephathelane lokhetho. UZiyambi wethule amazwila izolo. Sixoxe lomqoqo wenhlelo zeMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu.
Kumele isisekelo sombuso silandelwe ngendlela vele okumele silandelwe ngayo njalo futhi khonokho aseke kwenza bona njengohulumende sebakhetha icabinethi entsha lopresident omutsha kutho ukuthi vele lokho beyizani yona liyani esiyaziyo eyayivele ikhokhelwa ngumgazi ngoba khonokho kwakumele kwenzakale ekupheleni kwama-elections ka-2013 kwakumele kuvele kwenzakale khonokho ukuthi ku-implemente wonke ama-reforms ayo avele akhona esisekelweni njalo abantu bezimbabwe kabaceli kuZiyambi Ziyambi ukuthi ama-reforms abe khona kumele kube khona ngoba kuvele ngokuwumthetho kusemthethweni
umongameli Emmerson Mnangagwa ngakolunye uhlangothi uthi uzimisele ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo kambe kungenzeka yini lokhu nxa uhulumende engasaguqulanga imithetho ephathelane lokhetho
imithetho imele iguqulwe ngoba vele yikho kukhangelelwe ngabantu beZimbabwe nxa beqinisile ukuthi kona khona ukhetho olulandelayo kumele wonke umuntu ebekhululekile avote ngendlela afisa ukuvota ngayo imithetho kumele bayiguqule njalo thina abantu beZimbabwe salunga kakhulu abantu bayayenza intando yabo phezu kwethu kodwa bekwazi ukuthi kumele kuyinokumele kwenzakale so konke kusezandleni zabantu beZimbabwe ukuthi leyo mthetho nxa ingaguqulwanga kumele bakwazi ukuthi inyathelo abalithatha bathatha liphi inyathelo ngoba sesidiniwe vele kasisakufuni khonokho ukuthi sibe sitshele ukuthi siyenzeni ngaba umuntu oyedwa ebantwini abaningi kangaka eZimbabwe umuntu oyedwa abefuna ukwenza intando yakhe ebantwini imithetho leyo kumele ibe khona ezayenza ukuthi wonke umuntu akhululeke avote ekhululeke loko kuqala kona lokhu amasosha kumele abuyele emabharakini ayehlala phansi amelele kuphela ukuthi nxa kuliwa ayikhona ukuthi ukubona amasosha ephonga unqume ebantwini kungalasizathu sokuthi banqume kolokhuyana yikwethusela abantu imithetho yonke la le vele eyenza abantu bangavoti ngokukhululekileyo vele kumele ilungiswe lokhu akukhulumayo ngokwakhe kuthi ebantwini bezimbabwe kusezandleni zabantu bezimbabwe ukuthi kuyini okuzakwenzakala njalo asikudingi ukuthi sibe sitshele imithetho ngumuntu ohlezi endlini yakhe ehlezi kuhle asitshele ukuthi uzakwenza lokhu thina kuyithi abantu esidukekayo yikho ngisithi kusebantwini bezimbabwe ukuthi bazakuthi ngakhonokho akukhulumayo njalo usubona ukuthi vele kabalaqiniso ngoupresident ukhulume into nomunye la othanda ukukhuluma akhulume yakhe into thina sifuna ukubona khonokho upresident akhuluma ngakho ukuthi wonke umuntu uzayikhethele ekhululekile ukuthi uzakulungisa njani
ukhona yiphi imithetho elikhuluma ngayo Mandlovu Ncali sithi lifuna imithetho ephathelane lokhetho iguqulwe
ungananzelele ukuthi isikhathi esine umuntu weZimbabwe kumele avuke ekhululekile. Kodwa uzananzelele ukuthi abantu emakhaya bayatshelwa ukuthi yenzani so, batshelwe yonke into yokwenza. Bangavoti be intando yabo, bevota izintula zingenele ekhethweni, yonke into izintula zibe phambili. Abantu bethusele batshele ukuthi kona khona lina vele lingekele ukuvota liyabonakala ukuthi kalivotanga. Sifuna wonke umuntu avote ekhululekile, wonke umuntu awabi lo muntu otshela umuntu ukuthi vele kunjani kumele ayenzeni, wonke umuntu ayevota ngendlela amele avote ngayo. Njalo iminingi imithetho ephathelane lokhetho hanjiswa kuhle ezimbabwe. Uzafica ukuthi abantu i-intimidation nale sikhuluma ngayo yokuqala ukuthi abantu kumele bangephuselwa ngokuthi uvotela bani, umuntu azihambele ekhethweni enjani ekhululekile, yikho sikufunayo ukuthi kwenzakale khona. Njalo si abantu uyakwazi ukuthi abantu kade sikwavota kwaba le mithetho kumele ibe khona kwavota. Ngemva kokuvota izinto ezazimele zilungiswe ku-constitution azange zibe khona. Khonokhuyana kwenza abantu vele bangafisi ukuvota ngoba babe bekwazi ukuthi into esiyivotelayo vele kanjani kayini. So yikho sifisa ukuthi kakulungiswe konke khona lokhu okumele kulungiswe okusesisekelweni sombuso welizwe ukuthi abantu kumele bavote bekhululeke kangakanani.
UNkosazana Rita Ndlovu ngumqoqi wenhlelo ze-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi ingamanga imbiko ethi uhulumende uqoqa ukwesula imali yohlobo lwamabhondi. Uthi kasikafiki isikhathi sokwenza lokhu ngoba ilizwe lisabhekane lobunzima bokubhidlika komnotho. Oye ngumphathi ntambo wezemfundo yaphezulu kuhulumende kamgabe umnumzana Jonathan Moyo uthi kulabantu abaningi ababulawe libutho nyakenye ekugenqulweni kukamgabe embusweni. Umoyo uthi abantu laba bagoqela isiphathamandla sogatsha lwabacuphi olwe-CIO umnumzana Peter Munetsi. Eloba enkundleni ye-Twitter, umoyo wengeze wathi abanye badlwengulwa kwathi abanye bahlukuluzwa ngamabutho kabuhlungu. Umoyo ngomunye wabasekeli bakamgabe abadingwayo ngamabutho ababaleke elizweni. Incwadi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana uthi kawathandabuzi amazwi kamoyo.
Akumangalisi ngobana abantu abaphethe intambo zombuso kathe saba yibo abangongqongqoshe bakulele lakithi bevele bengababulali layo igukura wondi ungakhumbula ukuthi yenzakala njani. Yenzakala ngakhona ukuthi iningi labantu lalingakwazi ukuthi kulabantu ababulawa ezigabeni, kulabantu ababulawa ezindaweni ezithile. Ikwenza kwabantu abafundiswa yi-North Korea ukuthi bayafaka ubuso obuhle unganokwenzakalayo akuladlami, kodwa ngemuva abathi ngesilungu is behind the scenes. Kuyabe kulabantu ababulawayo, abanye abafihlwayo, njalo abanye abahlukunyezwayo umhlaba ungaboni. Bese kuzavela ngemva kwesikhathi. Ayimangalisi into ekhulunywa ngubaba uMoyo, kungenzakala ukuthi njalo inani lolela lesambayo lincane kakhulu kulalokho kwenzakalayo.
Ubaba uMnankagwa yena ubona evuma yini ukuza edalela eParliamente ukuze echashisa ukuthi kahle kahle kuyini okwenzakalayo beze behluthune intambo njalo bangaka abantu abafayo ngxabe khona.
Nga ube inkokheli ehambisa umbusa kahle i-democracy phambili lokumele azofakaza phambi kwamaZimbabwe, afakaze phambi komhlaba ukuthi iqiniso eliyimfihlo elingakazakali iliphi, ngoba i-accountability ubufakazi komphakathi embusweni kuqakatheke kakhulu. Bekufanele ukuthi eze, kodwa njengokumazi kwethu engumuntu we-gukurawundi njalo engumuntu olesandla ekubulaweni kwabantu okwenzakala nakudala, alikho ithemba lokuthi ngeza, kodwa bekufanele ngombusa kahle langesidingo sobufakazi embusweni ukuthi aze azotshela abantu beZimbabwe lomhlaba ukuthi ngempela ngempela kuyini okwenzakeleyo ukuze sifike lapho esikhona.
Iyona uyibona iphela kanjani lindaba Macaphulana, ngoba bakhona omoyo bakhona labanye abe G4 abalokhu bekhonona bethukuthele ngokuhluthuna intambo okwenziwa libutho?
okwenzakala akuqali phansi into eyenzakala kudala. Iningi lamaZimbabwe liza kunanzelela ekudeni ukuthi lo mbuso abawutshayela izandla, le military junta esithetha abayitshayela izandla abathembele kuyo ukuthi izoletha umbusa kahle ngababulali. Maningi amalunga eZimbabwe losapho lwaseZimbabwe olukhalayo oluhlukumezekayo, sikhuluma njengoba kunje bahlukumeza izitha zabo nabade bebaphikisa, abantu bayabulawa nsithe, abantu bayafihlwa nsithe. Kodwa usapho oluningi lweZimbabwe luza kunanzelela konke lokhu ngemva kwesikhathi.
Ngezinye indlela uthi abantwana bakwa-Israyeli lokhu beseGibhithe kabakafika eKhenani elizweni loluju lochako.
Kusasa kuzatshiwo ukuthi iGibhithe lalingcono esihogweni ngokwaso, ngobana bonabo abantu abayibo abathethe yibo abakade beyisandla sikaMgabe odlameli. Ngakho abangakwenza kuyedlula lokho kwakusenziwa nguye uMgabe, ngoba uMgabe wayeyinhlanhla ekufihleni ukuba ngumbulali kwakhe, ezenza intelektha intellectual ekhulumela phezulu, ezenza isifundiso. Laba-ke kabakufihli, kabasizozifundiswa ngobhinya. Ngakho udlame lwabo ngibona ingani mina luzaba yinhleke
Umnumzana Dinizulu Zulu Macaphulana uhlaziya ezombuso welizwe. Ikomishini yezamalungelo oluntu kwele South Africa, iSouth African Human Rights Commission, silobele izikolo incwadi izixwayisa ukuthi akukho emthethweni ukwenqabela abantwana bakwamanye amazwe ukufunda ngesizathu sokuthi gabala ncwadi zokuhlala kulelo lizwe. Le ncwadi siyamukelwe ngenjabulo izizalwane zaseZimbabwe. Kubika uBenedictine Hlapho.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi zemukele ngezandla zombili incwadi ebhalwe ikomishini zamalungelo kwele South Africa, iSouth African Human Rights Commission. Kule ncwadi likomishini ikhumbuza izikolo zonke ukuthi ilungelo lokuthola ezemfundo liqukethwe ku-Section 29 wesisekelo sombuso, njalo izikolo zibanjwa ngamandla ukupha leyo mfundo kuloba nguphi umntwana, kungakhathalekile ukuthi uvela kuliphi ilizwe ule ncwadi esemthethweni kumbe akalazo. Likomishini ithi njalo umthetho olawula ukusebenza kwezikolo, iSouth African Schools Act No. 84 of 1996, nowezinqumo zokwemukelwa kwabantwana esikolo owe-National Admission Policy for Ordinary School, ubamba ngamandla izikolo ukuthi zemukele laba bantwana babe befunda ngesikhathi zibasiza ukuthola incwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Good Hope Mutasa uthi zindaba ezimnandi ezethulwe ili komishini ngoba bebethwele amagabha avuzayo. Ngomnyaka ophelileyo isikolo se-Eastleigh Primary e-Edenvale eJohannesburg sabhalela abazali bakwamanye amazwe incwadi sisithi bangathumela abantwababo bengela ncwadi zokuba selizweni esemthethweni sizabahambisa emapoliseni. Lesi sehlakalo esabikwa ezikolo zikahulumende ezimbalwa kwakhathaza ikakhulu izalwane zeZimbabwe, iningi labo abahlangana lobunzima bokutholela abantwababo incwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni. Iningi labazali laba labo abalazo lezi ncwadi. Esinye izizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube odabuka eKezi uthi baningi kakhulu abantwana beZimbabwe abazalelwe kwele South Africa abangela ncwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni.
Indaba yamaphepha eluhlupho ikakhulu kithi esidabuke ezweni laseZimbabwe, ukuthola amaphepha kuyinto enzima. Iningi lethu vela sisebenzi, noma singabe sisebenza nje imisebenzi engacacile ukuthi uzohlanganisa imali yokwenzela umntwana amaphepha. So nxa bekwazi ukuthi bafundiswe, ngibona kuyinto enhle kakhulu.
Umgcini sihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuthu Mabhena uthi bayajabula ukuzwa lo mbiko njengokuba bebevele sebebhalele ophethe zemfundo esabelweni seGauteng bekhalaza ngalomkhuba omubi owenziwa ngezinye izikolo.
Siyabonga ke iHuman Rights Commission esithe yona akula muntu okumele avinjelwe ukungena esikolo ngoba engela ama-documents. Esizabe sikwenza sisiya phambili yokuzama ukuthi bonke labo abantwana abazali babo abalama-special permit labo bathole ama-study permit.
Le komishini kudaza abazali abahlangana lalolu hlupho ukuthi babikele ikomishini le logatsha lwezemfundo. Melestulu 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedictine Hlapho.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Izizalwane zaseZimbabwe ezihlala kweLebhilitane ebeziphindele ekhaya ngekhefu leKhisimusi zithi akulanguquko ebambekayo esibe khona engenza zibuyele ukuyohlala kokuphela. Eziningi zikhala ngokudilika komnotho lokusilela kwemali. Kubika uEzra Chisaspanda.
Ekugenquleni kombuso kaMgabe nyakenye, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweLebhilitane zajabula, zaqolotsha, zagiya, zicabanga ukuthi sezingabuyela ukuyahlala ekhaya. Abaningi babuyela ukuyabona isimo sezinto okwakuqala ngemva kweminyaka eminingi, kodwa bathe besiliqoki eZimbabwe bahlangana lobunzima obukhulu. Omunye obethelele izihlobo labangane ekhaya ngemva kweminyaka eminingi ngumnumzana Bheki Ncube.
Mbuyile Mvele Island, Msizotho uRobert Mgabe sephumile. Ah, sajabula sibile, wajabula wonke umuntu. Amapholisa seyasuka emgaqweni ngoba ngiyakhumbula kade sechumile. Kodwa hayi imali, hayi imali okakade ayikho. Hayi mina sembuyela hatshi. Vele ayibambeki, ayibhodi la izofika lasesikhwameni.
Kukhanya okuguqikileyo yikususwa kwamapholisa kuma roadblocks. Wona esehlukumeza abathayeli sokufika esibangeni esiyangisayo. Ikakhulu ukuzethekeleli zawamanye amazwe. Unkosazana Zandile Mpande uyehle namhla evela eZimbabwe. Yena-ke ubekhala ngodube lwemali ethi luya phambili.
Ngifikile solukhona utshintsho oluncane sokulokuthula njengoba izinto zezingane seziguqukile. Kodwa nje khonokho ukuthi imali lanxa ulayo ebhenki awenelisi ukuthi uyikhiphe uyibambe. Ngakho kunzima ukuthi wenze ezinye izinto eziyabe zingafuni i-bank card. Yikho sengiphendukile ngenxa yokuthi imali kayikho kayibambeki.
Ngempela imali ayikho ayibambeki kweZimbabwe. Abanye babethi mhlawumbe bangavula amabhizimusi kodwa babonile ukuthi akulula. Omunye wabakade belesifiso sokuvula ibhizimusi ekhaya umnumzana Gregory Dube.
Ngabuya sibili ngizobona ukuthi uhambe njani ngemva kokususwa kwaMgabe, ukuthi ngibone ukuthi ngabuya yini ngizoqalisa yini ibhizinisi lami. But ngibona ukuthi kuzabe kuyukuhlakanipha ukuthi ngimelele ama-elections, ukuthi ngizobona ukuthi kusafe yini ukuthi ngi-invest ekhaya ngenxa yokuthi kathesa ukacaci ukuthi kuzaba kulungile kumbe cha.
Isifiso sokuthi izizalwane zeZimbabwe ehlala eBritane zibuyele ukuyasebenzela ekhaya sikhona. Kodwa iningi lithi ukubona kanye yikubona kabili. Ngike bahlanhlathe bathwale imuli zabo lempahla zabo balubhekise ekhaya kungela mali, njalo umbuso kamnankago kabawuthembi. Abaningi bathi bazabona ngemva kokhetho olukhangelelweyo ukwenziwa phakathi komnyaka. Ngimele iStudio 7 ngingu-Ezra Chisaspanda.
Umongameli Emmerson Mnangagwa selenyanga phose ezimbili esembusweni. Kambe kuyini asekwenzele uZulu? Nampa abalaleli beStudio 7 bexoxa lo Gibbs Dube.
Akukho lokukodwa engathi laphana kungcono ngaphandle kwamasotsha kuphela.
Nxa usithi ngaphandle kwamasotsha kuphela uJohn Floyd.
Ngithi ukubana emgwaqweni angithi kuye kugcwela amaphoyisa la kade ehlulu zabantu wonke umuntu odlulayo ongantuba setha kakhulu befuna izimali. But since loko kungene uMnankagwa kulama-roadblock angcono njalo kugcwela amasotsha kade singawazi vele since eZimbabwe amasotsha zesingazwaye siwabone. So kade sibe siwabonayo singathi kuthi ukuthi yiwo aprojiswe uMnankagwa.
So-ke nxa abantu sitsho lapha bathi kukhanya ngazani angabe ngenzanga lutho kodwa okunye siwasebenza kancane umfowethu nxa sokukhangelelwe lokho ukuthi so kule mali ukuthi asiphenduke eZimbabwe kambe bona zani kule mali abantu sebayilethayo kumbe ukuzikhulumela nje
ya yena umuntu vele ezo ikakhulu into ze politics lezo umuntu yabenza ukuthi abantu bemthande ngoba kathi singakhangela kakula mali abantu bayahawula amabhusi enzo ukuthenga emazweni siwathumezela abantwana ekhaya ukuthi ekhaya kakula mali kodwa izinto ziyadura so leyo mali esiphendukile mhlawumbe basayicubungula ukuthi khona izasebenza ngoba kwamanje kayikho
kumlani ncube sibongile kakhulu ungadilela kusasa mfowethu.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Ngizokuthosa silo nkosiyazi Ncube, nkosiyazi kunjani?
Ngiyaphila, ukuthi yaphi mntokala?
Ngiphila kakhulu, kunjani lapho khona khona?
Hayi, lapho khona folilana kuphela loduku ukuphela.
Ye, akuthi ukuthi wena ubona ngazani uMongameli Emmerson Mnangagwa sowayenzelana abantu kuze kuyefika lamhlanje?
Ya, uPresident singambonga endaweni yemgwaqweni. Emgwaqweni sibili hayi usikhiphele ingcekeza nje hayi siyamthabela kakhulu.
Ye, so nxa usithi ukhiphe ingcekeza uJohn Mnumzana akucace kancane.
Ukhiphe abantu ade bekuthathela abantu imali ngezindlela ezingaqondanga umuntu omdala.
Aha.
Esibabiza sithi ngamapolisi omgwaqo.
Okunye ke nxa usukhangele okunye kume njani?
Kuyenzile abanye abantu kodwa kasakhangelelanga wonke abantu beZimbabwe. Ukhangelele labo obizwa kuthiwa zi-chief enduna.
Yes, sokuthiwa njalo phela imali sezibuyele eZimbabwe amamiliyoni lamamiliyoni abantu babeyikhiphe phandle. Sikoqiniso yini khonokho?
Ngizwile bathi imali thiwa sezibuyela kodwa ngaze zibuyele lezi mali asengizibone ezandleni zethu abantwana abamnyama thina so sizibone. Ziyaphelela kibo khona ngalo njalo.
Nxa kungathiwa-ke baba khuluma okufisayo Ncube ukhulume lo Emmerson Mnangagwa khathesi ungamtshethi wena ufunani lani lani?
Mina ngizakhangela empilweni zabantu kakhulu abaphilayo ilezintandalo eziningi kakhulu ezithole kanzima kumele zincediswe ngubaba lolo onguye nawukhethiwe. Ngizocela ezame ukulungisa imigwaqo. Imigwaqo sihamba nzima hati abona khathe ngihamba ngemota kodwa seyimfakile ngoba vele angake ngikhulume ngihamba ngemota ngoba uhamba mvika. Yikho kakhulu engikucelayo ukuthi kulunge ngemthetho lapha amakhodi. Mina ngumuntu othanda imithetho, ngumuntu okhokhela lami ibandla kodwa njalo uhambe emakhodi amaningi ngibona izinto zenzakala kulokunye engakuzwisisi kahle kumele kulungisiswe.
Awuboni ke mfowethu sibonge kakhulu ungathini lokusaza eh?
Ya, ngiyabonga kakhulu nami namhlanje ngize ngangena kulolu hlelo endihlala ngilukhalela.
Hayi, lathi siyathaba ukuthi ungene kuhlelo sibili.
Ngiyathokoza.
Ye, bye-bye baba. Sesilo baba uzibusiso ndaba nengi moyo.
Lapha mina ngiseyabrona eBotswana.
Kunjani? Ku-Area 8 kumbe ngaphi?
Hayi, sirasisa.
Yebo phela, akutsho ukuthi wena ubona njani. Umongameli Emmerson Mnangagwa usenze khonokho yini ofuna kwenzakala eZimbabwe?
Hayi, kakasuthisa iinhliziyo zabantu Dube.
Cacaba baba, tshela mina.
Ya, ngoba ngendlela angene ngayo sibili, hayi bekukhanya ngani uzayenza kuhle. But mina ngavele ngamvele ngisula ngoba njengomuntu vele webandla leZANU PF lapha vele kutshintshe udriver kuphela ukuthi ibhasi lokhu kwiZANU PF. So at first upretendile nje as if everything will be good but so far now hayi navele angithabanga kakhulu ngoba intengo ziphezulu lazi ikhabhinethi yakhe naleya ikhethayo hayi kutshengisa ukuthi vele udonsele ZANU PF kadonsele ulungiseni ilizwe labantu.
Wena ufuna ukuthi vele kwenziweni? Nasikhangela kolapho mbona.
Ah, upresident wami, hey, nube right but ube isithuto ngoba ngendlela zokuthi kathi sikukhalela amavoti. Bekumele atshengise la ukuba indoda kwakhe ukuthi ni improve into eziningi, especially nxa sikhangela ihlantu lemathebeleni nje sikhala ngendaba zeground and so on. Udaba lugqitshwayo. Mina mina ngangicanga ukuthi lokhelo kokuchayana kwaphela isikhathi sikamgaba. Ngamangala ezothi abantu babhuqe eBulawayo ngathi abantu lapha vele kurongola nxa ehlanganiphile uMnangagwa bemfuza ukuthi njengoba ekhangelela ama-elections so Dube akhampeni kukhanya ukuthi kwenzakalani yabona ukuthi kusebenza ama-elections vele into zonke zezi-right. So far now mina vele kangiboni into ayenzileyo on which vele zingamkhetha kuzawawesi nxa sehlele ekhala ama-elections so abantu beqala ukukomplaina manje. I don't think there's anything else to improve.
Aha. So wena ungathiwa-ke cela kuye ukuthi alungise lokhu akukugambesizi wena ufuna kulungisa
Mnangagwa okokuqala kalungisise inhlupho zeni ezizathiwa umgabe ama-prizes ezinto yokuphezulu into kazitholakali elizweni amafemu avaliwe akula nto etshintshileyo ngisho.
Labo ngabalaleli be-Studio 7 abakhulumelo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today alethulela lona enkundleni ye-Facebook kukhasi le-VOA. Ukuziphetha ezekuseni isikhangele ebezihamba phambili. Umthethwandaba we-Constitutional Court uzahluza isicelo sokuthi izizalwane zaseZimbabwe esihlala kwamanye amazwe zivunyelwe ukuvota zikulawo mazwe namuhla. kwaneleke okwamanje izihlobo esithandekayo olivalelisayo ngontungamilinkomo. Asihlanganeni ngesikhathi sika 7:30 ntambama.